ama testeni ama vaccination la ayatshiyana kusiya ngokuthi yiwuphi umhlobo. AweChina ebesilawo lapha elizweni kule Sinopharm le Sinovac la afanele ayitatshwe ngemva kwenyanga yokuqala kanti namhla esibili kanti kale ekupheleni kwenyanga. Manje sekulohlupho mbidana elizweni ukuthi bakhona asaliswela i-vaccine yesibili. Kuyabakhathaza ukuthi abayizuzanga i-vaccine yesibili ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology yesayensi, kukhanye ngani akula bubi okungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo basahlatshwa ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kungaze kuphuze nezinye ezimbili ngenyanga zenyanga ezimbili uyabuyela njalo uyehlatshwe esibili ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe singalisiphuzile. But njengohlelo uhlelo lungo lukahulumende lufanele kube le nsuku ukuthi ngelangelindi akungenza-ke kube ngokuthi alo abe ngentando yakho. Ngakho bangakhathazeki kakhulu nhla izuzakele bazahlala njalo akula lutho abazalulusa akula kulimali okungaba khona ngokuthi i-injection
kungedlula-ke inyanga ezimbili i-12 weeks lay lokho kungelanda
sithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela ngomzekeli songathi eyodwa injection ivikela 60% eyesibili izovikela 90%. So kungaze kudlule kube zinyanga ezingaki i-60% liyalo oyizuze ngenjection yokuqala iyakuveli lokhu ikhona i-protection partial protection but ingcono i-90% 95%.